Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 23 Mpalakazi 2020 uPastor Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Singamelela ukuthi uhulumende azafake izimiso, azafake ukuthi lockdown, azafake amapolisa endleleni, hayi. Kodwa thina, nxa kuvuma, kasizihlaleleni emakhaya. Kasihlaleni sonke isikhathi, sigqoke amamaski ethu, sithwale amasanitizer nxa silawo, nxa singelawo, lapho afakwe khona, siwasebenzise.
Kubhubhe abantu abane bebulawa yi-COVID-19 eZimbabwe, ekutshoneni kwelanga layizolo. Osokugweze inani lasebetshonile kwabe edlula amakhulu amathathu, 326.
Indawo le silungise during i-16 days of activism. Sisithi thina ukuhlukumezeka kwabomama ayisikho ukutshaywa kuphela physically, but also khonkhani ukuthi ukuswela izinto ezinjengamanzi, ukuswela indawo ezinjengamagetsi, ukuswela indawo ama-facilities anjengama-toilets kuyahlukumeza umuntu ongumama.
Nabesifazana bakobulawayo abaphila ngokuthengisa balungiselwe izambuzi emkambo lapho abasebenzela khona. Ukuthi abomndeni wenkathelo ezindaba yezemidlalo elodumo uTendai Ndemera obhubhe emajabukakusa ngolwesithathu babika ukubana uzobekwa emathuneni awezororo Memorial Park eHarare ngolwesihlanu ngelanga lekhisimusi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ubhubhe abantu abane bebulawa yi-COVID-19 eZimbabwe ekutshoneni kwelanga layizolo. Ababili babo bebengabeMashonaland East, abanye ababili bengabakobulawayo leManicaland. Osokukhweze inani lasebetshonile kwabe edlula amakhulu amathathu, 326, lo mkhuhlane waqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Uhulumende labezempilakahle baqhubeka bexwayisa lokukhuthaza uzulu ukuba alandele iziqondiso ezabekwa ngabenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele, eye World Health Organizations, WHO, zokuzivikela ekuthelelweni i-COVID-19. Lokhu kufakazwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emazwini akhe awethulele uzulu ngesikhathi ilizwe linanza usuku olwalotshelanwa isivumelwano somanyano Always Unity Day.
I once again appeal to the nation to remain mindful of the fact that COVID-19 is still with us.
Ngiyalicela bantu, lingaze lakhohlwa ukuba i-COVID-19 isakhona phakathi kwethu. Kumele sizinakekele kakhulu thina kanye lezihlobo zethu ngalesi sikhathi sokujabula. Singaze sadanisa uNkulunkulu.
Phakathi kwabedlula kancane ikhulu 122 abatholakale bele COVID-19 izolo, abedlula kancinyane ikhulu 105 ngabangelambali yokuya kwamanye amazwe, kuthi abalichumi lasikhombisa babo kungabaphenduka ekhaya bezvela kwele South Africa. Bakhona abafana lomnumzana Sabelo Dlamini isakhamuzi eHarare abathi ngabe uhulumende ubuyela ekuqiniseni iziqondiso zokuvimba lomkhuhlane kubuyelwe kulokho ayekwenza lomkhuhlane usanda kuqhamuka elizweni.
Ngokwenzakala kwezinto ngendlela inani labantu ababanjwa yilomkhuhlane wecorona indlela elikhwela ngakhona, bembona ngani uhulumende nxa engabisela amanye ama-restrictions ikakhulu endaweni ezivele zigcwala abantu kakhulu, abantu bahlala beminyene khona. Uhulumende uyazazi zonke indawo, ulabo abantu abangakwanisa ukuthi babone ukuthi labo bantu abaminyane kakhulu bayafaka amamaski, bayalandela izinqumo zonke zokwehlisa inani labantu ababanjwa yilo mkhuhlane.
Kodwa ingcwethi kwezempilakahle zithi kakumelanga ukuba kuze kufike esibangeni sokuthi uzulu ethulelwe iziqondiso ezilukhuni. Omunye wabo ngudokotela Gary Shaba othi uzulu kumele azimisele yena ngokwakhe ukulondoloza impilo yakhe.
Singamelela ukuthi uhulumende azafake izimiso, azafake ukuthi lockdown, azafake amapolisa endleleni, hayi. kodwa thina nxa kuvuma kasizihlaleleni emakhaya kasihlaleleni sonke isikhathi sibhuka ama mask ethu sithwala ama sanitizer nxa silawo nxa singelawo lapho afakwe khona siwasebenzise ngasonke isikhathi ungananzelela lezinsuku abantu sebeyekethisa imaski sigqoka entanyeni kumbe esilevini kwezinye indawo ikakhulu nxa sikhangela emalokitshini lasemaphandleni kungalutshwane ukuthi ufica abantu bevuthene begqoka amamaski kodwa lokhu kuyingozi kakhulu ngoba kwenza kube lula ukuthi umkhuhlane umemetheke ikakhulu endaweni ezinjalo.
Embikweni wabo abawethula nsuku zonke we-COVID-19 update abogatsha lwezempilakahle baveza ukuba abesilisa abakusibanga seminyaka esukela kwengamachumi amabili kusiya kwengamachumi amane yibo abahlaselwa kakhulu ukwedlula abesifazane njalo beyisilinganiso esifika phose amachumi ayisithupha 57%. Kwabesifazane leli gciwane libikwa livame ukuhlasela asebekhulile abaleminyaka ephezulu kunje sebezinkulungwane ezedlula ezilichumi lanye 12,544 asebehlolwe bafunyanwa belegciwane leli lokhu laqala ukuhlasela elizweni abasinde kulomkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula ezilichumi 10,159. Ezwekazi le-Afrika kutholakele abantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha 60,254. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose athoba minwe mbili 78.2 million abahlaselwe ligciwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.7 million elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi ezedlula ezilichumi lasitshiyagalombili 18.2 million yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 322,851. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Abesifazana bakobulawayo abaphila ngokuthengisa balungiselwe izambuzi emkambo lapho abasebenzela khona ngoba kubonakale ukuba akula zambuzi ezihlanzekileyo abangazisebenzisa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izambuzi lezi zisemkambo phakathi kwedolobho lakobulawayo njalo besezilesikhathi eside zingasebenzi. Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, iBVTA, bemanyene labenhlanganiso elwela amalungelo abomama eWomen's Institute for Leadership Development, iWild, bathi babone belomlando wokutholisa omama indawo ezihlanzekileyo ezokusebenzisa, bethi ukuswelakala kwezambuzi kuyahlukuluza umuntu ongumama njalo kumaviki adlulileyo kulomama owatshaywa yigetsi wabhubha ezama ukuzinceda emkodweni ngoba kungela zambuzi eduze. Unkosikazi Zanele Khumalo ophila ngokuthengisa ukhuluma ngenhlupho abakade behlangana lazo bengela zambuzi ezihlanzekileyo.
Injalo mama bona bekadisela lokuchapa ematoilet befica ukuthi ematoilet kuyabe kuminye ngafica ukuthi enye sewusegcwele benzele phansi idoti kungasangeneki kube le challenge ukuthi akulamanzi ematoilet besingena nzima ukuthi uphume ungagezi izandla. So ama challenges esithola lawo amaningi kakhulu etoilet laphana ufica kuqueue vele abantu belayinile kungangeneki phakathi ematoilet but siyabonga nxa ukuthi sebenza sebesilungisele ematoilet.
Umnumzana Mike Ndiweni ungumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uthi izambuzi eziningi kazisebenzi emkambo kungakho bebone kungumlando wabo ukulungisa izambuzi.
Umuntu ongosemsebenzini kuyadinga ukuthi anayo indawo yokuzinceda nxa sethethwa waphatheka ngokunjalo omama labo kumele njengabantu basemsebenzini umuntu oyendawo zokuthi bazincede nxa sekuthe baphatheka njalo futhi okumqokayo ukuthi sikunanzelayo ukuthi omama phela ama-toilets amaningi asebenzi khonapha emkambo yikho kumaviki ambalwa ayedluleyo kuyoba le kesi yomama lona othi watshaywa igetsi emkotweni ezama ukuzinceda ngoba kwakungani kwakungala toilet. So sifane kungumlando ukuthi sizame khona kokuncane esilapho sixhase iBulawayo Council sile Wild kuze si-renovate this toilet. So our hope is that ama-vendors bazalobuntu and bazame ukuthi babone indawo leyo iyancedisa kakhulu bayiphathe ihlanzekile njalo bengadili into ezenziwe phakathi.
Umqondisi wenhlanganiso yabomama e-Women's Institute for Leadership Development. Unkosikazi Samukeliso Khumalo uthi ukuswelakala kwezambuzi kuyahlukumeza umuntu ongumama.
Kana ukuthi sifake indawo yokuthi omama bakwanise ukutshintsha ama-napkin for abantwana ukwenzela ukuthi bangahlupheki njalo nxa kuyukuthi bafuna ukutshintsha abantwana ama-napkin. So indawo le siyilungise during i-16 days of activism. Sesithi thina ukuhlukumezeka kwabomama ayisikho ukutshaywa kuphela physically, but also khonkhani ukuthi ukuswela izinto ezinjengamanzi, ukuswela indawo ezinjengamagesi, ukuswela indawo ama-facilities anjengama-toilets kuyahlukumeza umuntu ongumama.
Unkosikazi Alderman Monica Lubimbi, umsekeli wekomiti ye-Health and Housing ekhansilini yakoBulawayo, ukhalaza ngokuba uZulu uyabhidliza izambuzi laloba elungiselwe kuhle.
Nje lanxa sibenzela kahle njengecity council abantu baduba ngokuthatha khona ukhala kwizinto okokuclean toilet abuye avandalize ini impompo athathe impompo right kwampani nxa isesebenzisile isambuzi uzageza kabi njengo sethethe amathishu zonke bayathatha akulanto abangayithathiyo konke imithanyelo bayithatha konke ama-sanitizer bayathatha asikwazi ukuthi kati uBulawayo singamncedisa njani.
Umansipala wakoBulawayo uthi ulezambuzi phose ezilikhulu i-97 kodwa ezedlula ingxenye zivaliwe ngoba uZulu ezisebenzisa buchapha engalondolozi ukuhlanzeka. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abomndeni wentatheli zindaba ebeyilodumo yezemidlalo uTendai Ndebele oguge emajalo kwakusa ngolwesithathu babika ukubana uzobekwa emathunani aweZororo Memorial Park eHarare ngolwesihlanu ngosuku lwekhisimusi. UNdemera olembali yokusebenza njengentatheli zindaba yezemidlalo umankampani zindaba achiyeneyo okweminyaka ethile akugqela iphephandaba leHerald, Sunday Mail, Daily Gazette kanye le Studio 7 utshone eseleminyaka engamashumi ayisithupha lambili yokuzalwa, njalo utshiye abantwana abayisikhombisa labazukulu abayisithupha asebenze labo ekuthatheni indaba zemidlalo abanjengoCharles Mabika, Stan Katsandi, Colin Matiza, Tawanda Tafirenyika labanye. Bamchaze njengomuntu owayesebenza yula laye ejabulela ukuhlekisa abanye emsebenzini langekhaya. Abantu kunje babutheni kukheli ethi number 4 Kenan Mhlanga Avenue emzini weNational Mbare eHarare. Umna wakhe mnumzana Jamnorwa Thomas Ndemera onguye okhuluma emele imuli utshele iStudio 7 ukubana amalungiselelo wonke omngcwabo asenziwe ukuze ayebekwa eZororo Memorial Park ngolwesihlanu. Umongameli Donald Trump usebambisana labanye abakudalele iCongress ukwenzela ukubana azame ukuguqula impumela yokhetho olusanda kwenziwa kwele Melika. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UTrump uzenze imihlangano embalwa eWhite House lamanye amalunga eHouse of Representatives akubandla lakhe lama-Republicans. Okhokhela idale leSenate uMnumzana Mitch McConnell uthi akumelanga abe kubandla lakhe baphikise impumela yokhetho lolu sokuhlolisiswa amavoti enziwa yi-Electoral College okumele abalwe mhlaka 6 zibandlela. UTrump usephanyeke udaba lokhetho emithathuzendaba eminingi okugoqela elikhulu lelizwe ele-Supreme Court elisenda kulahla isicelo sokuthi kuvinjwe amavoti eGeorgia, Pennsylvania, Michigan leWisconsin lapho athi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo. Imithathuzendaba ithi akulabufakazi obuveza ukuthi ukhetho lwebiwa ngumnumzana Joseph Biden lebandla lakhe lama-Democrats. UBiden ukhangelelwe ukuthi uzangena esikhundleni sikamongameli mhla ka-20 zibandlela. Abakandela okwenzakala eMelika abagoqela umfundisi Rafael Mthombeni bathi ukhanya engani kulabantu abathakazelela izenzo zikaTrump.
Akusikho ukuthi bayamesaba, njalo kakusikho ukuthi iqiniso kabalazi. Bayamfuna uTrump ukuthi abe khona. Ungakhangela ekuqaliseni ngo-2016 engena uTrump kwakuvele kungamelanga ukuthi angene khona ukuthi abe ngupresident. Kodwa-ke uTrump wasuka wakhuluma izinto ezifunwa ngama-Republicans. Izinto ezinjengokuthi abantu abamnyama abasizi lutho, abantu abangadutshulwa nje baphongubulawa, kungabi landaba. Izinto ezinjengokuthi ama-Muslims la akafuneki lapha. Izinto ezinjengokuthi asenzeni i-America great again. Izinto zezana yizo kanye aba ezazi ngathi baqumbelene ngazo kodwa beswele umuntu onjengo-Trump obakhulumelayo ahlabeke ukuthi ibhadla egcikeni. Bayamfuna, bayamthanda, balahlekelwe. Nxa ulahlekelwe kungenzani? Angithi uyasekela khonoku.
Umnumzana Dan Moyo ohlala kule Melika uthi uTrump uzasuswa esikhundleni kulandelwa imithetho yelizwe, loba nje kukhanya engani kafuni ukusuka eWhite House.
Ayikho into nje azoyenza kuzothi mhlaka 20 nje even i-Secret Service lesikhiye segedi ukuthi angene eWhite House iyabe isisithethi yasinikeza uBiden. So ukuthi vele angazamani ukuthi awayalele eWhite House akungeke kwenzakale lokho, ngoba i-America angeke ize ukuvumele khona lokho, ngoba i-America iqine ngendlela engakhona ngoba iyalandela imithetho.
Kulabanye abasekeli bakaTrump abathi kumele idalele Congress livimbe impumela yokhetho lukamongameli, bathi uTrump waqilwa libandla lamademocrats ezabelweni ezithiyeneyo. Izabelo zonke eMelika zithi uTrump wanqotshwa nguBiden kukhetho olubalulekileyo. Ngimele iTudio 7 ngiseMaryland, ngingoKips Dube.
Lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Ukuhamba kwezimota, amaroli lamabhasi sekumempo emngceleni weBridge osekubangele ukubana izizalwane zeZimbabwe eziphindela ekhaya zivela kwele South Africa zihlale insuku ezingaba zinhlanu zilokhu zizama ukuphuma elizweni lelo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Indwendwe zezimoto ezilubhekise eZimbabwe bezisuka emngceleni weBridge zizefika phose edolobheni leMessina. Iningi lalezi moto ngamaroli athwala impahla bese kusiba lemoto ezincane lamabhasi agcwele abeZimbabwe abazimisele ukuyaqeda ikhefu lekhisimusi ezihlobo ekhaya. Esinye sizalwane seZimbabwe obelibhekise eHarare ongazivezanga igama wathi usizi ukuthi bamile nje emangweni akulamanzi lokudla, kanti ke ilanga likhipha inhlanzi emanzini.
Sibuye sivele eCape Town sifika apha izolo ngo-6 o'clock. Lapha akulamanzi okusela, akula ukutsha ilanga, njalo eborder basicelelanga ukuthi inkinga yintoni ukuthi sibe lapha and asazi ukuthi sizohamba nini.
Abanye bebekhala ngokuthi incwadi abazithethe kwele South Africa ezikhombisa ukuthi abalalo igciwane le-coronavirus okufuze sihlale kwamalanga amathathu kuphela seziphelelwe isikhathi belokhu bengachaphi ungcele. Izolo kubikwa kulowesifazane obhubhileyo esendwendweni zokuphuma lezi. Kubikwa ekhale ngokudinwa lokutshiselwa ngemva kokuqeda phose insuku ezimbili sebhasini elindele ukuchapha ungcele. Baningi njalo kubikwa belahlekelwa zimpahla zabo emfuleni uLimpopo sebezama ukuchapha ngenyawo ukuze bayefike ekhaya ikhisimusi ingakaqali. Kubikwa ukuhlolwa kwezincwadi ezikhombisa isimo se-coronavirus salabo abachapha umngcele nokulandelwa kweminye imithetho yokuvikela i-coronavirus kungenye yezinto ezibangela ukuhamba kancane kohlelo lokuchapha lungcele. Ngakwenye incele kubikwa umngcele uvalwa ngehola lechumi ntambama uze uvulwe ngemva kwehola lesine ekuseni kulandelwa umthetho wokwenqabela ukuhamba kwabantu kwele South Africa owethulwe ngumongameli Cyril Ramaphosa. Iziphathamandla zithi kuzathatha amaviki ukuqedane ingxabangxoza. Uhulumende usethumela amapholisa namasosha ukulungisa le ngxabangxoza. Isikhulume sogatsha lwezokuthutha esabelweni seLimpompo umnumzana Mathome Mureme uthi sebeqalile ukuthatha amanyathelo okulungisa lingxabangxoza ngokwehlukanisa amabhasi imoda ezincane lamaroli.
The reason for this is because the officials on the side of South Africa and the other side.
Uhlupho lolulubangelwa yikuthi kungatshaya isikhathi sokwenqabela ukuhamba kwabantu. Umngcele uyavala uze uvulwe ekuseni.
Processing people who want to go beyond the border.
Ngusenjalo umeli weZimbabwe kwela South Africa umnumzana David Hamadzeripi usethule amazwi enduduzo emolini yowesifazane obhubhileyo.
We are as the embassy and particularly and specifically the consulate.
Sidabukile kakhulu njalo siphakathi kokuthintana lamapholisa akuleli ukuze kuqale amalungiselelo okuthumela isidumbu sikamufu eZimbabwe.
Of the deceased by way of the necessary documentation to facilitate and enable the repatriation of her remains.
Umnumzana Hamadzeripi uthi iofisi yakhe ikhathazeke kakhulu ngalokho okwenzakala engceleni weBeitbridge. Uthi sebehlanganisa amakhanda lohulumende okwele South Africa kumizamo yokuqeda ingxabangxoza eseqhamuke kulo mngcele ukuze abeZimbabwe laba benelise ukuyafika ekhaya ikhisimusi ingakapheli. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo, abadlali abaningi bemidlalo etshiyeneyo baseZimbabwe bathi lonyaka bazabe bezihlalele ngekhaya lemuli zabo ngosuku lwekhisimusi kungenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ngithatha lezi ndaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Usuku lwekhisimusi lisuku luvame ukuthakazelelwa kakhulu ngabantu abaningi abagoqela labezemidlalo bona abaye bephumula behlabe ikhefu. Kujwayelekile-ke ukuba ngosuku lolu kunathwe kudliwe abantu besina bendawonye lezihlobo labangani. Kodwa umdlali womdlalo wetaekwondo uVusimuzi Ncube uthi lonyaka yena konke lokhu uza kuzwela komakhelwane.
Mdada, kuma-sports lapha ingane kuyakuyiwala. Ucabanga ukuthi mina ndoda ukhumbula ukuthi I'm a full-time sports person. Ngathethe ukuyikhisimusi ngilabantwana, no Christmas presents, no groceries, kuzabe kuyi-normal day nje njengamanye amalanga wonke. So kuyayilahla ndoda, vele ngiplana ukuzijoyinela endlini with family since we can't travel, no funds, nothing. Ngiyayilahla my brother.
Uncube ngumnikazi weqembu le-Panthers Taekwondo Club njalo uthola imali ngokuqeqetsha labo abafuna ukudlala umdlalo we-taekwondo okuyinto angenelisi ukuyenza selokhu kwamiswa ezemidlalo ngenyanga kambimbitho sekumemetheke umkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni jikelele. Umdlali webhola lokuqaga i-netball uSindi Mulelo uthe eminyakeni inyanga kampalakazi kuyabe kulesiphithiphithi kule micimbi eminingi yokuthakazelela ukuphela komnyaka, kodwa lonyaka kunzima ukwenza lokho.
Thina njengabemidlalo lonyaka i-Christmas yethu asisoze siyidlale njengeminyaka edlulileyo. Qala besidlala sijabule kakhulu ngoba kuyabe kule midlalo eminingi lapho sebesithole imivuzo eminingi etshiyeneyo kusiba le micimbi eminingi njalo futhi eyokuvalelisana njengabadlali. Sibonga ukuthi uNkulunkulu uyabe esigcinile wasenzela imidlalo yethu sayidlala sayiqhuba kahle kwaze kwafika uDisember. So lonyaka ngenxa ye-COVID akula mbuthano ekhona. Mina saspenda iChristmas yami labantu bami, ifamily yami, ngiphekela abantwana sisidla sithokoza. Siyimuli.
UShadrack Nyawa ngumdlali weqembu lomdlalo wenguqu elidlala kusigaba sePremier Soccer League leBulawayo Chiefs. Lo mdlali usanda kubizwa kuqembu elimela ilizwe lama-Warriors elilungiselela ukuyaphatheka kumidlalo ye-African Nations Championship ozaqhutshelwa kwele Cameroon ngomnyaka ozayo.
Mina I'll be spending my time with my family indoors due to this pandemic. And for me now, as a football player, I'll be keeping myself fit. Since this year we didn't play football, so you never know next year with the season ngaqalana nini, so I have to keep myself fit.
Unobhala wenhlanganiso yeBulawayo Metropolitan Darts League uNhlanhla Spanda uthi yena ngosuku lwekhisimusi uzabe esemzini wakhe emaphandleni.
Kuphelile umnyaka nanko sesikukhisimusi, mina ngokhisimusi ke ngizoziyela ekhaya ngiyodla ukhisimusi lezihlobo labangane bese mphenduka ke kumnyaka ezayo ke sengizoqalisa ukuthi sibone ukuthi umdlalo wethu sizawudlala yini lokuya emsebenzini into ezinjalo nje. UKhisimusi nje yena angazi ukuthi uzobe njani under these restrictions. Having said all that, uqondile nje ukuthi ama restrictions amanye abe lokho ekhona ukwenzela ukuthi kuvikele ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Ngoba ma kungayekelwa nje hayi singafa siphele.
Ukuqhutshwa kwezemidlalo kumiswe ngenyanga kaMbimbitho, kwathi ngenyanga kaNhlangula uhulumende uphe imvumo eminye imidlalo ukuba isingaqala kanjalo inhlelo zayo, kodwa balutshwane abayenelise ukuvuselela imidlalo ngenxa yokuba kuningi okumele bakwenze phambilini kokuba baphiwe imvume yokudlala okudinga imali. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngesizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Elimelika selizise ungokufakela izijeziso zenotho inkokheli yamankampani kahulumende weTurkey ebona ngezomvikela lokuthengwa kwezikhali kwamanye amazwe e-Defense Industries loba SSB ngokuthenga izikhali zohlobo lwama-missiles awe S-400 surface-to-air missile kunkampani kahulumende weRussia iRosoboronets. Lezi zijeziso elimelika lithi kazijonganga ukweyisa amandla ebutho lakweleTurkey loba amanye amazwe angabangane lalelo lizwe njalo lemelabangane beMelika, njalo kungasahlolwanga ukwenza libe ngelingagcinanga ukuzivikela ukuhlaselwa ngamanye amazwe womhlaba, kodwa zijonge ukufakela eleRussia imigoqo lokwengeza indleko yele Russia ngomonakalo eliwudale emazweni womhlaba ngendlela ezijiyeneyo. Elimelika likubeka sobala Turkey ukuthi abakwenzileyo ukuthenga isikhali se-S-400 missiles kulakho ukudalela ibutho leMelika ingozi enkulu ngokutholisa ele Russia inzuzo yemali enkulu kanye lokwenza kube lula kuRussia ukuthi yazi imfihlo yonke yebutho leTurkey lomsebenzi wonke wokulungiswa kwezikhali zakweleTurkey. ELeTurkey libikwa lingazange lilalele isixwayiso seMelika ngoba liqhubekele phambili lathenga isikhali lesi S-400 missile laqhubeka ngokulinga kokusebenza kwaso lanxa linikwe ulwazi olweneleyo ukuthi lilakho ukuthenga ezinye izikhali ezifana le S-400 ezilungiswa ngabomanyano weNATO ebezingasebenza ngendlela inye loba okungcono kulaleso eseRussia. Leli nyathelo libangele njalo ukuthi eleTurkey likhutshwe kumanyano wamazwe omhlaba wezomvikela oweGlobal F-35 Joint Strike Fighter Partnership. Lezi zijeziso elimelika lithi lifuna kube sobala kwabeTurkey ukuthi kalisoze lagoqa izandla umngane walo esebenzelana lesitha sabo iRussia endabeni ezingaphambanisa ezomvikela emhlabeni jikelele. Embikweni olotshwe unobhala obona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe omhlaba, Secretary of State uMike Pompeo ukhuthaze eleTurkey ukuthi lilungisise udubo eseludalile ngokuthenga isikhali se-S-400 missile ngokuphangisa lisebenzelane lelemelika ukuze ubudlelwano bamazwe omabili bungonakali ngamandla. ELeTurkey ngumngane omkhulu njalo oqakathekileyo weleMelika oluncedo olukhulu kwezomvikela emhlubulweni elikuwo okungabangane obuhamba kuhle okweminyaka eminingi. Ngakho kuqakathekile ukuthi lilungise iphutha lokuba lesikhali esingadala ukufuthelana phakathi kwamazwe omabili, kutsho uPompeo.
Lilalile udaba oluveza imibono kahulumende weleMelika. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.